wabulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili etholiswa emthethwana bakamantshi owe-Trade Gold lapho umantshi Sithembiso Ncube azimbe umtshutshisi unkosazana Portia Mahlaju obephikisa ukuvunyelwa kwabesifazana abayisificaminwemibili ukuhlawula imali yesibambiso se-bail abacalwa ngokuthumba impahla kospa eRichmond njalo uhulumende kalabo ubufakazi obeneleyo. Umantshi Ncube uphe omama abahlanu abalensane imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo bengahlawulanga isibambiso se-bail esithi akusimlandu wabo ukuba icala selilamaviki amabili lidluliselwa phambili kungelabufakazi. Abantu abalitshumi lanhlanu abahlala eNgozimayini abathonisiswayo bamelwe ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Thinashe Runganga ochaza kabanzi udaba lwabo.
Namuhla at least umeja said ukwanze ukuconsider ama-personal circumstances for omama abala abantwana abancane from 4 years kusiya kuyehla phansi at least laba banikwe bail, but abanye balama-6 years kusiya phezulu umantshi uyalile ukuthi banikwe bail, but kusasa siyabuya siphenduke sikhondile. Abasakhulayo bonke banikwe bail ngokuqala, the first day siaphiye ecourt abancane bonke banikwe i-free bail.
Urunganga uthi kumgceke ukuthi isizathu sokubotshwa kwabantu laba asikho.
So icale ukuthi akade befuna ukubreaka into spa abangene bathonde abatholanga abalelutho abalalutho vele i-state case vele ifile lapho.
Ukwasikazi Thembelani Moyo olendodakazi yakhe ebotshiweyo uthi ubotshwe vele ezihambela eNgozimayini engaphathanga lutho.
Wayezihambela vele ezidingela amacinci nje lokudinga into zengozi, but wayengatholanga lutho yena ngithi babefika bengithatha.
Omunye njalo ongathandanga ukuvezwa igama lakhe onendodana yakhe ebotshwe ngenyanga edluleyo uthi ubelokhu evalelwe.
Ubotshwe mhlaka 15. Since then ube lokhe in passport yesekana ngikhona ephiwa i-free bail namuhla.
Kusenjalo ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela izolo baqhubekela phambili ukuthi abanye abalihlekana baqhubeka besiya emsebenzini wobulawayo okuveza ukungaphumi ngalizwi linye enhlanganisweni zababalisi ezehlukeneyo abanye belalela inkuthazo kahulumende yokuthi bengakhalali umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.